Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 Mabasa 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umanyano we United Nations namhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni le New York ukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho cyclone Idai eZimbabwe, eMalawi kanye lase Mozambique.
Ahamba ke lamethi mani mani ni organization ehambisayo uncedo okuthiwa yiNira Commissions khona ngale sisiyachiya ukudla esasekuthwile. Ngiqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kwini okwenzakalayo. Ngiqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana nokuthi usapota ibadlaliphi njalo ungowe badlaliphi.
Lanxa abanye ababuthanisa uncedo lwabehlelwe ingozi yecyclone Idai sebesithi sebethumela olunye lwalolusizo kwele Mozambique, abamele baluthole eZimbabwe bathi abakalutholi. Ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa kungaba kubangelwa kuyini? Inzondo yakwabamanye amazwe izenophobia na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umanyano we United Nations lamhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni le New York ngapha kwele Melika ukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, Malawi kanye lase Mozambique. Wavumelana ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenzele ndawonye aphathise abantu abawelwe yilingozi ngoncedo lonke abaludingayo. Umhlangano lo ungenwe ngamazwe achiyeneyo endawonye lengatsha ze United Nations ezigoqela iWorld Food Program, iCoordination of Humanitarian Affairs, iDepartment of Economic and Social Affairs kanye le United Nations Development Program. Iziphathamandla zengatsha lezi zithe umumo mubi kakhulu emazweni womathathu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga uncedo oluchiyeneyo ligoqela ukudla, impahla zokugoqa lokunye. Abamazwe achiyeneyo bathe izulu lesiphepho leli ucyclone Idai labangelwa yikuguquka komkhathi iclimate change. Ngokunjalo bathe amazwe omhlaba kumele alwisane lokuguquka komkhathi lokhu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifanayo. Asizweni isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni lo.
We are deeply saddened and concerned by the humanitarian crisis caused by Cyclone Idai in Mozambique, Malawi and Zimbabwe.
Siphatheke kubi kakhulu ngomonakalo obangelwe yi-Cyclone Idai eMozambique, eMalawi laseZimbabwe. Sithi thuthuzekani ezimulini zalabo ababhubhileyo, labalimeleyo sithi kabasile ngokuphangisa. Ilizwe leTurkey liyawamukela umsebenzi owenziwa zingatsha ze-United Nations ezifana le-OCHA, UNICEF, UNDP lezinye eziphakathi kokuqoqa uncedo oludingwa zinkulungwane zabantu. Uncedo lolu lugoqela amanzi lokudla.
Leso ke isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni we-United Nations obuhlaziya umonakalo owadalwa yi-cyclone Idai lamhlanje eNew York. Umhlangano lo uza ngesikhathi abanye abakhukhulelwa imizi isiphepho lesi belokhu bekhala ngokuthi kabakalutholi uncedo olufanalo kudla. Omunye wabo unkosikazi Jane Bunu ohlala eChipinge yena othi ugcine izimuli ezinhlanu endlini yakhe ezingaselandawo zokuhlala.
Imizi icithikile, uyakwazi unyanya ithi icithikile, akula lutho, ground, akula lutho izindlu. Izini ukudla, akula, imizi yonke icithikile, akula lutho. Uyakwazi izindlu zakhona ukuthi lezi anti, ama-building yacho akhona uyakwazi ukuthi anjani, uyakwazi amakhaya. How they build. So, imizi yakhona akula lutho. Even isigcoko abantu bakhona akula, ukudla afuna. Yeah, the situation is tense because even khathesi ama building ayacitheka, ayawasibili. Where I am standing now, even hours, you can't even know and you can't express. At least if you can have time, or at least you can reserve a day to come over this end, you can be surprised with where are the people now? Where are they sitting? Where are they sleeping? At my house here, I'm accommodating about 4 families, and I'm giving them another family sleeping on the veranda, and I sleep in the bedroom. Think of it, I have to jump on top of men as a woman, but no ways.
Uncedo oluphiwa abantu ngohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo olufana lengubo, amatende, ukudla kalikakutholi.
Asingakutholi. Niyazi kwakuphela ukuthi kukhona, but asazi ukuthi kungaphi, because khathesi akula lutho, even food. Asazi ukuthi kungaphi. Ukuzwa siyazwa sibili ukuthi kukhona, but asingakutholi.
Labo obagcinileyo ubona badilizelwa kula lutho oluseleyo?
Akula lutho. I give them my own food, my own blankets, that even at the moment we share akula lutho. Nothing we can do. But they are saying ama blankets akhona, but ngapi, we don't know.
Mazwi banongathanda ukuwatshiyela uZulu weZimbabwe gogo.
Ngiyacela sibili. Nga wakhona bayafuna ukunceda. Ngiyacela sibili bangincedise kakhulu, because i-situation yakhona lapha anilanga kuhle. So ngiyacela kakhulu, ngiyacela umusa ukuthi nga umkhulu angenele.
Ungathanda ukutshiyela abantu inombolo zakho nxa bekhona bafuna ukunceda ukuze bakuthinte?
With pleasure. Ithi yona 0783 510 259.
Ungayiphinda njalo?
0783 510 259.
Lo ke ngunkosikazi Jane Bhunu, isakhamuzi seChipinge. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Tabaziba, esethi manimani lapho inhlanganiso yakhe ebisipha khona abantu ukudla lokunye okuthiyeneyo. Utabaziba uthi luningi uncedo oludingakalayo.
Amanzi afuneka kakhulu, ama-toilet lawo futhi ayafuneka. Okunye omama lamantombazana bafuna izinto ezinjengama-sanitary pads, sanitary wear, ama-pens, isepa, nama-bucket. Lokunye lokho okuncedisa omama ukuthi izinto zabo zihambe kuhle. Silezi kolo ezingu-43 zaaffectwa le ngozi leyi. Izikolo lezifuna ama-toilet, ama-classrooms, i-furniture, ama-teachers' houses. Okwakhathesi so sikhuluma nje siya offloader i-7-ton truck yayithwele uchago, ichukela, i-cooking oil, lokunye nje i-spaghetti. Abantu laba bafuni ukudla. So nje ngebandla we are concentrating uku-collecta ukudla ukuthi abantu bathole ukudla.
Kwezinye indawo ezifana leChipinge bakhona esike sakhuluma labo bathi kabakalubona uncedo, kabakakuthola ukudla, kabakazitholi ingubo. Ungathini ngomumo owubonayo eChimanimani? Bayaluthola ngemfanelo na uncedo abantu?
Sikhuluma le-CPU bakhela bathi bona bayakhuluma lama sabhuku ukuthi amasabhuku baletha abantu then bona bahambe nge-staff ye-social welfare ngama-NGOs ukuyenika abantu uncedo. Esiphinge angikatholi i-information, ngizaba nge-meeting kusasa no-DA ne-CPU Esiphinge. Angiyakwazi ukuthi ama-district lawa ayatshiyana. Esimanimani okwakathesi ama-roads ekhona kodwa Esiphinge be-struggla ukuthi bavule amanye ama-roads ukuthi bakwanise ukunika abantu ukudla. Angisozingikhomente ukuthi abantu gabakatholi ukudla ngoba angila information evela ku-DA.
Lo ke ngumnumzana Clever Dabaziba ongumqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni. Kunjalo nje ababuthanisa uncedo ngaphansi kwe-Miracle Missions ebandleni lokholo lwesiKristu ele-Presbyterian Church emzini oyi-Highlands eHarare bathi sebecabanga ukuthumela olunye lwalolu sizo kwele Mozambique ngemva kokunanzelela ukuba oseluthunyelwe kulezo ndawo ezahlaselwa ingozi yezulu lesiphepho selulunenge kakhulu. Kodwa imbiko evelela kulabo abamele batholiswe lolu sizo bathi lanxa ukumunyethwe zingwalo zalabo abalubuthanisayo luveza ukuba kunengo sekusiwe eChimanimani, akunjalo lapho sekusabelwa ngoba kwenziwa kukhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe andubana uthole lolu sizo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umunye wabakhokhela umsebenzi wokuzinikela ukubuthanisa impahla enkonzweni eye-Presbyterian Church eHarare, unkosikazi Rene Dance, uthi umcabango wokuthi base enye impahla ukuyasiza kumakhelwane eMozambique uza ngemva kokunanzelela ukuba sekukunengi kakhulu lokho sekuthe kwasiwa kulabo abawelwa yile ngozi eZimbabwe.
Here in Zimbabwe we have been so blessed and we have had absolutely incredible support from all the people of Zimbabwe, from all the different communities.
Sina lapha eZimbabwe sibe ngababusisiweyo sathola usekelo olumangalisayo luvela kunhlangothi ezehlukeneyo eZimbabwe emazweni angumakhelwane. Sasesibona ukuba kulesidingo sokuba sisize abeMozambique njengoba beyibo abalahlekelwe okwedlulisa amalawulo. Thina ngapha usizo esiluthola ngolokubona ukuba lezi ndawo ziyavuselelwa, njalo sasesibona ukuba lapho esibuthanise khona okuningi kakhulu siphe omakhelwane
kusenjalo abanye babamele basizakale ngalolo sizo osolubuthaniswe ilizwe lonke bakhala ngokuthi alufinyeleli kibo ngoba lutholiswa kukhangelwa ukuba ungubani njalo ungowebandla liphi lezombusazwe. Omunye wabalokhe bengakalutholi lolu sizo aluzwa ngendumela ukuba lunenge kwamagama kungugogo Simango waseChimanimani.
Kushika kwetila risate sithi sitakatanga kunyoresa kuti tabudirwa ngedambudziko.
Asikalutholi thina lolo sizo lanxa kuyithi esaba ngakokuqala ukubhalisa amagama ukuthi sehlelwe ludubo. Kodwa isimanga yikuba kuphiwa abangaladubo njengathi. Kuya kukhangela nje umuntu engezwa kusithi akafuni kukunikeza lolo sizo, uyazidlulela nje anikeze amfunayo. Abakubutho baze basitshela ukuthi singaze sakhalaza kibo njengoba bona besebenza belandela amagama abantu ayabe elotshiwe evela kulabo abenza lokho. Bathi bona kungekho abangakwenza.
UZulu eHarare usole kakhulu lokhu kwenza kwababela impahla lokudla kulabo abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai, eChimanimani leChipinge lakwezinye indawo. Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabaveze insolo ngezenzo zababela uZulu weChimanimani, Chipinge lezinye indawo lolo ncedo.
Into nje edanisayo ukuthi uminister uJulai Moyo uye lokhe esayala nakathesi ukuthi uncedo oluthiwayo ngaseChimanimani olwabantu ababhidliselwayo izindlu yi-cyclone Idai luphiwa alonga ama-political lines. Mina njengomunye wabanye abalela inkululeko ngahamba ke la mechi mani mani ni organization ehambisayo uncedo okuthiwa yimira commissions khona ngale sisiya chia ukudla esasuthwini liqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kwini okwenzakalayo liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana ngokuthi usupporta ibadlaliphi njalo ungowebadlaliphi.
Unyoni uqhubekethi kuyayangisa kakhulu lokho osekusenzakala.
So nxa sekusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi abantu bathwele ngazi usizo, kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi vele ibandla lezanu-PF kalizinikelanga nje ukuhlalisana nabanye kahle, njalo kalizinikelanga ukuthi litshintshe liguqule libe libandla elingemuleka phakathi phakathi kwelizwe, ngoba lithatha i-advantage yokusebenzisa ngaziphi indlela ukuthi nje likhalise abanye abantwana thina sonke singabantwana balapha eZimbabwe. Le yinto nje engabanga kahle njalo yinto embi kakhulu, okuyikho okumangalisayo ukuthi umuntu omkhulu njalo orespectwayo njengoJulai Moyo nxa esala into le eyenzakalayo uyabe esala esithi kuyini esithi ngamanga yini khona kuyinto eyenzakalayo sibili esizibonela thina yodwa nxa singahamba khona ngayo.
Uhulumende weZimbabwe uveze ukuba sebefika phose amakhulu amathathu abalahlekelwe yimiphefumulo engozini ebangelwe lizulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubikwa sekulaba ngamachumi amabili lasitshiyagalombili asebetholakale kusetshenziswa izinja, kanye lababikwa bengcwatshwe kwele Mozambique ngemva kokugeleza ngemifula abangamachumi ayisitshiyagalombili lambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sekuqhamuka ingxoxo mpikiswano kwele South Africa phezu kodaba lokuthi uhlaselwa kwabakwamanye amazwe okuqhubeka elizweni lelo yibugange nje kuphela kumbe inzondo yabakwamanye amazwe izenophobia. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abakwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bathi udlakela olusanda kuqhamuka eDurban lungabe lumakelwe umongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma ngabakwamanye amazwe abavula izitodlwana phose ndawo yonke kwele South Africa.
Wonke umuntu uphomba ukufika nje emalokishini ethu lemaphandleni aqale nje ukuvula ibhizimusi engelamvumo yokwenza lokho. Lokhu siza kuqeda du.
Kungakathi amazolo kwethulwe inkulumole kuhlaselwe abakwamanye amazwe eDurban ngemva kokuba izalwane zakwele Malawi zetheswe umlando wokuntshontshela esinye isizalwane sakwele South Africa. Zukuzuku abatshayeli bamaroli bakwele South Africa labo bangene ezitaladeni batshisa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe besithi babathathela emsebenzini. Omunye wabatshayeli bakwele South Africa uthumele umlayezo enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini eWhatsApp ekwayisa abatshayela amaroli abavela kwamanye amazwe.
Sikhathele ngale ingcekeza eliyenzayo eSouth Africa. Libulala imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa ngoba lisebenzela imali encane. Lingacabangi ukuthi siyesaba ukulibulala loba ukulishaya.
Ngeviki ephelileyo esabelweni seLimpopo, kutshiswe izindlu zezizalwane zeZimbabwe ezisikhombisa le mota. Ngemva kwalezo zehlakalo umongameli Ramaphosa uzwakale esephawula kanje.
Lokhu ukuhlasela okusanda kwenzakala obekubhekiswe kwabakwamanye amazwe kubi njalo ngiyakusola okuphindiweyo kakhulukazi ngoba lokhu akusikho esiyikho khona.
Kodwa-ke uhulumende wakwele South Africa uthi konke lokhu yibugangi nje hatshi ukucwasana ngemihlobo izenophobia. La mapolisa lawo asekugcizelele kaningi lokho. Phose minyaka yonke ukuhlasela lokho kuyenzeka kodwa uhulumende uyaphika ukuthi kubangelwa ikucwaswa lenzondo yabakwamanye amazwe. leyinto esitsheningi laba kwamanye amazwe bezonde beganunwabo besithi ukungavuma ukuthi lesi senzo sokucwaswa kwaba kwamanye amazwe yikho osekwenze iminyaka yonke kuqhamuke lokhu kuhlasela kusifa abantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu yikucatsha ngomunwe egcekene.
Ngokubona kwami iziphathamali ze-South Africa yizwe ezikhoza yonke lento ezithi ma zifuna amavoti zikhuluma inkulumo ezigcina sezivusela imimoya emibi kwizizalwane zala e-South Africa.
Umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kuphica umqondo ukuthi uhulumende uphandlwa yini engabona ukuthi imbuzile ngensikazi yona iqaphise umsila.
Iqiniso lisoba lento izenophobia ngoba ama South Africans akhuluma noma ikuphi sematexini ezitradeni uzabethi ukuthi abantu bangaphandle kabahambe. So uhulumende nje usaba ukuvela osobala ngoba lento iyayangisa. Eqinisweni okunye kudalwa yokuphawula kwazi izikhulu zikahulumeni labantu bepolitiki babatshela abantu babemaceleni odina yenzani soba bahlokolosi.
Umnumzana Eden Dumiso Gama uthi kusegcekene ukuthi lesi senzo sihlose ukuhlasela nokuzondwa kwabaphandle kwelizwe.
Into yinye into eyi-one ukwehlukanisa kanjani xa sokuchitheka igazi igazi liphalala kulobu criminal phakathi and umuntu obulawayo ngumuntu owangaphandle. So it's xenophobia. And why into le ingakhonjwa ukuthi isisusa sayo kube ngupresident walelizwe.
Abameli bakwamanye amazwe kukhangele lokuthi bahlangane njalo ngolwesihlanu besizwe amapholisa ukuthi bekuyini isizathu sokuhlasela lokhu lokuthi kuza kwenziwani ukuze kuphele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sikuhlelo lwabatsha olo The Connection lapho esihlaziya ubunzima ubhekane labatsha eZimbabwe ukugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intengo yempahla ezitolo ilokhu iqhubekela phambili iqonga lona iholo lokhu lingayindawo sekudale ukukhonona kukaZulu osethwele nzima. Intengo lembadalo yenye njalo impahla ebalisa amafutha ezimota amandla kagetsi lokunye ikhangelelwe ukukhwela kumaviki amalutshwana alandelayo. Umfundisi Angliston Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uZulu usethwele nzima ngomumo okhona elizweni.
Isimo ezitolo asimanga sibucwayi kakumnandanga sibili. Izinto intengo yempahla iyakhwela, impuphu iyakhwela, ikhwelile cooking oil ikhwelile. Isimo siba nzima ebantwini. Okubuhlungu ukuthi into le ngazikhwela kanjalo imiholo yabantu kayikhweli and okubangela ukuthi intengo zikhwele kuyikuwa kwe-RTGS bond not leyi i-currency esiyisebenzisayo. Nangithi bathi bona ku-reserve bank governor lo minister we-finance baye kuthiwa yikuyifloata indende intengantenge i-value yayo. So ngenxa yaleso sizathu iyawa nxa isiwa intengo ziyakhwela kodwa imiholo yabantu kayikhweli abantu baqhubeka behola amabhondi nothi wona lawo amalutshwane. So impilo iqhubeka iba nzima kubantu makhaza.
USibanda uthi osekuchiya abaningi bethithibele yikukhwezwa kwentengo yempuphu okuyikudla kwansuku zonke osekuzachiya abaningi belambile.
Angikunazelele impuphu ayi 10 kg isukile ku $6 yaya ku $10 $12 $8 $12 kusiya ngokuthi uthenge ngathi. Kangisakhangala ngokunye kodwa mphonguzo abantu bonke nje bebabazi ukuthi into zikhwelile kodwa ungavele ubone ukukhwela impuphu yiyo phela ejayele ukuvame ukucinela ukukhwela entweni empahleni zonke. So kutho ukuthi ezinye zebe sezikhuphukile kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi osekubonisa ubunzima bempilo yikuthi lapho uZulu efuna ukudanela etshwaleni ukuthi azilibazise intengo yotshwala layo isikhuphukile.
Njengalobo obwesintu lobo ekuthiwa ngamalobuzenini lobo obwe amasikhathi la
asifika kulo kuze ni $2.50 and maybe we $2.50 just like last week we $2 then if we put the food we see $2.50 kuzokuthi le eBulawayo le lokuzeni iColabash ayikakhweli but siyakwazi vele iyalandela inxeko lapho kubombani kusasa nje iprime i-court ngathi ngibone iprime e-court i-court ibiyi $4 but esi $4.50 isuka ku $4 la e-brown la then sokusithi la i-green la yaseyenza ama $5 so i-pint iyabe isiyenza $2.50 isinkwa sona siku $2 kuya nge-type yangikhona izinto ezinyenza ama $2.50.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo amatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane uthi lanxa impilo iselukhuni kuye wonke umuntu ababalisi bona bathwele avuzayo.
Ngicela ukubona ukuthi kuyaqina sokwenzakala izinto sokuthi sokulama extra lessons abantu sebefundisele endlini sokufundiswa abanye abantwana after hours yonke into leyo eqondane lokuthi umbalisi uyabe ebona ukuthi lami sokumele ukuthi ngizuze enye imali ngendlela ezithiyeneyo. So abaningi siyabona ukuthi kuyenzakala khonokho into ama extra lessons yabe ikhona. Abanye bayabe bedinga ukuthi sebethengisa la kwemfikeni laphana ukuthi bathole imali sokukhroswa amabhoda kuse-South Africa eBotswana abantu bedinga impahla zokuthi baye bayothengisa. So khonokho kuyabe kungalunganga ngoba sokuchitha isikhathi umsebenzi wobubalisi ngumsebenzi ofanele ukuthi nxa uteacher eku-weekend laphana eku-holiday lantambama abe edingi ukuthi kusasa ngiyabe ngifundisane abe edingi ukulungisela ukuthi lokho azafundisa khona kube yimfundo yaphezulu.
Ekuqaleni komnyaka kube lokutshengisela okukhulu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa ngeviki edluleyo umongameli Mnangagwa uthe kungaba lokutshengisela njalo uzajezisa kalukhuni abazaphatheka. Kwezemidlalo intatheli zindaba iStudio 7 uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale kuviki lakuqala elemidlalo yenguqu esigaba se-Premier League.
Iqembu lechapungwile lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kweviki lakuqala elemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League ngemva kokuba libhaxabulele Bulawayo Chiefs nge-5 kanyanga omgqibelo. Limpumela idale ukuba iqembu lechiefs liphange liphendukise emsebenzini umqeqeshi uThulani Sibanda yena obehlukane lalo emavikini ambalwa edluleyo. USibanda ubechiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu lechiefs selikhathe ube umqeqeshi weqembu lechulotsho kanye leBantu Rovers uJoseph Sibindi ukuba abe ngumqeqeshi njengoba yena umfoka Sibanda engela amaphepha amvumela ukuba aqeqeshe kusigaba saphezulu. Amanye amaqembu ayelise ukunqoba ngeviki lakuqala ngabalisa ele Chicken Inn yona elitshayele ZPC Kariba nge-3-1, ele Dynamo selinqobele Mushwane Stars nge-2 kanya, ele FC Platinum elitshayele Harare City nge-2 kanya, ele Cape United lalo elitshayele Manyika Diamonds nge-2 kanya, kwathi ele Wange lalo linqobele Yada nge-2 kanya, ikanti ele Triangle lona linqobele Nkezi Platinum nge-2-1. Iqembu leBlack Rhinos libe ngujikulobhanqa 1-1 lele Highlanders, kuthi ele Herentals lele Telwana abe ngujikulobhanqa 0-0. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyasuthiseka yena ngokuthola umklomelo wodwa ngosuku lokuqala lwemidlalo.
I think it's too early to say anything. This is the first game of the season.
Kusasemasinya ukukhuluma okuningi njengoba lo bekungumdlalo wethu wakuqala. Njengeqembu le-Highlanders kumele sisitshayele ihlombe ngempumela yanamhlanje nxa uqathanisa lalokhu obekusenzakala uqembu lethu. Yithole ngokubona kwami abafana bami benze kuhle kakhulu ngokwenelisa ukuphuma lo mklomelo owodwa kumdlalo ngemva kokuba beqalelwe uhlohlwa.
Nasa kukhangelwa konke okwenzakale ngeviki lakuqala ele midlalo yalonyaka kusigaba se-PSL kuhlohlwa amagoli angama-22 njalo kulabadlali abane.
Siyabonga Joseph Njanji. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, silichiya kuStudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa ekuseni 6:30 sikhona njalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.